umthetho omkhulu eZimbabwe yisikelo sombuso weZimbabwe sinika izizalwane zeZimbabwe amandla okutshengisela okukhonona nxa kulento abangayathandiwe. Ngakho imithetho le efakwe ngumongameli i-statutory instrument ala mandla angaba ngaphezu kwesisekelo sombuso and lizaba ukuthi amapolisita abopha abantu bona besenza lokho okuvunyelwe isisekelo sombuso. Ikuzabona ukuthi kwamanye amazwe esisakhelene nayo njengasouth Africa, omkhulu wenkantolo ukhuthaza abantu bona bahambe inkantolo bechallenja or becungusisa ukuthi imithetho le efakwa ngabo-president iyalandela yini isisekelo sombuso welizwe. Ngakho ngokubona kwami labo abathathu bebesenza okusemandleni abo abawuphiwa ngumthetho welizwe, amboni ukuthi kule nkundla engabafumana bele cala.
Singathi kulungile yini ukuthi labo bemangalele elabo icala abalithesa amapholisa lingacutshungulwa?
Kulusizi kakhulu ukuthi amapholisa ekutheni becubungule icala elifakwe nalabo abathathu bakhethe ukudlala ipolitiki ngokubabopha. Akulunganga, akula muntu olemvume ukushaya umuntu ngokuthi ehlukumeze umuntu okungaphandle komthetho. Uqathile ukuthi udaba labo lucubungulisiswe kakhulu kuzotholakala ukuthi obajontshayo wabachaya wabahlukumeza ngobani. Ayikhona lokhu osekusenzakalayo kuyasililazisa lathi njengesizwe kwamanye amazwe.
Sabona amazwe amaningi lenhlanganiso ezithiyeneyo zisithi uhulumende weZimbabwe kumele aphuthume adingisise ngalolu daba. Kambe lokhu kuzanceda yini ukuthi udaba lolu luxazulule? Kumbe uhulumende weZimbabwe ulakho ukuthi athi laye ulandela owakhe umthetho?
Kunamalungelo abantu angalimithwa ngokuthi umuntu uhlala ngaphi, ngoba amazwe omhlaba wonke asayina izivumelwano ezokuthi abantu abafanelanga behlukumezwe bebulawe or bekidnetshwe. Amboni ukuthi uhulumende weZimbabwe ulithatha kaserious or udaba lolo njengendlela ofanele lube ngalo. Kunamacala afana nayo lo mnumzana uthiwa uNabanyana watshontshwa wacatsha lanamhlanje lokhu ungaziwa, uDzamara lokhu ungaziwa, uChestina Mgogo wagcina bemvumbulula abazwe ihambe ekhotha. IZimbabwe ililunga lamazwe omhlaba alezivumelwano zokuhlonipha amalungelo abantu. Ngithemba akula sizathu sokuthi bathi bona balandela umthetho wabo, kodwa njengoba sesibonile amapholisa kulothi ecubungulisele udaba sekhethe ukufa abantu okulusizo kakhulu okusululazisayo okutshengiselayo lokuthi ababusayo abahloniphi amalungelo abantu, abahloniphi lo mthetho. Sibonile isikhathi segrawundi akula lito solwenzakalayo, ama-political killings akula lito olwenzakaleyo.